go VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 8 kuzibandlela 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Uyabe ezidalela ekuqaleni manje. So imali yabe ezidalela yiphi njengoba ezaphuma ngaphandle kwelizwe nangandawo? Uyabe esepulazini ngabana elima njengoba ubalima ngumlimi omkhulu. Sibonile amaphilisi akwi-social media eboda ebhekisa abanye akhiibakashele lapha ngoDisemba insini zakhe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekukhefu okwamaviki amathathu njalo ihofisi yakhe ithi uza kuba eziphumulela eselizweni.
Sihlangene ku-meeting yesiphangephange sikhangele udubo osolubhekane lelizwe, udubo lwama-gold panning gangs lawa abulala abanye bebathathela lokho ababe bekwembile.
Ikomiti yepharlamente ebona ngezemigodi ithi izaqala uphenyo lokubuzisisa uZulu ngodaba lwababulala abantu endaweni ezilemigodi elizweni abaziwa ngokuthi ngamashurukwi. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthi ilizwe lakhe lizafakela ele Iran ezinye njalo izijeziso zenotho kulandela ukudutshulwa kwamabhomba abehlose ukutshabalalisa amabutho eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekukhefu okwamaviki amathathu njalo ihofisi yakhe ithi uza kuba eziphumulela eselizweni. Isikhulumeli sakhe uMnumzana George Charamba uthi osele ephethe isikhundla sikaMnangagwa okwamanje ngumsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga njalo uza kuba entshintshana loMnumzana Kembo Mohadi. Umnangagwa uzaphenduka emsebenzini ekupheleni kwenyanga. Ibandla leMDC lithi kuyadanisa ukuthi uMnangagwa uya kukhefu echiya umnotho weZimbabwe uqhubeka uchabalala njalo uhulumende wakhe ekhanya engakwazi lokuthi abambe ngaphi. Sixoxele uDokotela Nkululeko Spanda oyisikhulumeli somkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa.
Kuyizenzo zomuntu ongela kuzwisisa njalo ngelanhliziyo enhle esikhathini esikuso kathesi ngesokuthi uZulukazi weZimbabwe uthole nzima kakhulu. Abazali bakhangele ukuthi kathi izinkinga zokubhadalela abantwana i-school fees into esangazeniti ozithi umongameli welizwe uyafuka nje enzengani uyabalekela izweni. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe kunokuthupha yiko kona ukuthi uyazi ukuthi ngesikhathi esifanayo ngomnyaka ophelileyo wenze waba nzima kakhulu elizweni leZimbabwe ngokukhweza iy'ntengo ze-fuel. Lokhu kutshengisa ukuthi akanazwelo lokuzwisisa udaba lokuhlupheka kwezizalwane zeZimbabwe ngesikhathi esifana naleso.
Bakhona abezanu-PF abathi umongameli ulelungelo lokuya kukhefu njengawo wonke umuntu kungakhathalekile ukuthi umumo wezenotho umi njani.
Lokho yikuphosisa uqiqiniso ngoba uningi weZimbabwe akalitholi lelo khefu. Uningi weZimbabwe usebenza 24/7 amalanga wonke omnyaka ngoba phela umkhonomi uzima abantu besilwa. Abatho njalo ukuthi babazisise ukuthi iZimbabwe iphilwa kanjani njalo ukuthi abantu beZimbabwe bathole kanzima okungakanani. Njalo okunye okuhluphayo yikho khona ukuthi lanxa ekhona uMnumzana Mnangagwa akukhanye ukuthi uyasebenza ngalokho ngathi kefu ulidinga elani yena vele umuntu ohlala esenza umsebenzi ongala ukuphumelela okukhulu omubi kuthi ukuthi vele uhlale sekuphumulene ngalokho akumelanga athathele ixesha lokuthi enze ikhefu elikhosta uhulumende lozilukazi wezimbapho ezinye izimali uhamba kwakhonokhu kuzothatha izimali kakhulu eziningi yikho ukuhlupha abantu kube ngafanelanga abe lalelo khefu ngendaba yokuthi uzabe dlalisa nje izimali eningi umuntu ohlala ekukhefu ngendaba yokuthi umsebenzi wakhe u-very weak.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa. Sixoxe njalo lelunga ledale lezanu PF Central Committee uMnumzana Joseph Chuma, yena othi uMongameli Mnangagwa ulelungelo lokuya kukhefu njengaye wonke umuntu.
Lokhu ngiyabona kuhle kutshengise ukubana vele ilabantu abadalelwe ukuthi ngusola bazasola into yonke, ungagcina ususola lokuthi yindaba umuntu ethe make ngiyofike ecaweni usola ukuthi kanti wayo ngihamba ngemasileni kuloti ecaweni. So abantu abavelele phila ngokusola bazasola into yonke entembi, ngoba ngiyakhumbula kulo daba lakukhulunywa tobona kulabantu abathi behamba beqhuba idonki indoda lomfazi, abantu bathi kathi linya liyahlale lingaqhuba idonki lothi liyigadi, bathi sebe ligadile abanye bathi hawulele shuwa alibizela idonki ligadi libabili kangaka. Ubaba ubaba wagada abantu bathi kathi ubaba indawo ngobhari waye uhamba ngenyawo ngomaegadi idonkiwenaliwomana ngabe ugadi idonki wathi seligadile abanye basola futhi bathi hayi kati ungashiba kahambe ngenyawo ngigadi idonki bayigcina sebeithithi ngcono selithwale belidoni lankulu. So kuthi ngikho vele abantu abafike basuthiseka ngalutho empilweni yakho.
Kodwa abe-MDC bathi udlalisa imali kahulumende, kanti la kwenzayo njengomongameli kabakuboni.
Udlalise imali iphi? Ngoba nanku phela izini uthi u-deputy chief secretary onguye-acting chief secretary owamanje ubaba uCharamba ukhiphile i-statement esihle sobala ukubana umongameli usesiye ekhefini, kodwa uzabe ekhonapha elizweni lakithi eZimbabwe uyabe ezidlalela epulazini lakithi. So imali abe edlalisa yiphi njengoba engaphuma ngaphandle kwelizwe nangandawo? Uyabe eseplazini kwaphana elima njengoba ina ngumlimi omkhulu. Sibonile amaphikithi aku-social media eboda ebhekisa abanye athi bemivakashelele lapha ngo-December insimu zakhe. So ngumuntu osekuna hhayi ngizabe ngikhona lapha ngenye indawo, uzabe ekhwaphana ezilimela nje iphumula ekhwaphana epulazini lakhe. Pho-ke imali edlalisiweyo yiphi? And then nxa uthi khuma ngoti wena wethi kona into esezenze umongameli kabaziboni kuthi kuthi vele bayeziphoxo bona ngokwabo, ngoba kathenki ungakhangela kule nto eziningi esezidingile esezidingisele ubana sokulo mahluko phakathi kohulumende lo okhona kathesi lohulumende obe ekhona ngamuvana.
UMnumzana Joseph Chuma, lilunga lezanu PF Central Committee, sixoxela ekobulawayo. Ikomiti yedale lePhalamende ebona ngezemigodi ithi izaqala uphenyo lokubuzisisa uZulu ngodaba lwababulala abantu endaweni ezilemigodi elizweni abaziwa ngokuthi ngamashurugwi. Kubika intathelizindaba yethu uMlondolozi Ndlovu.
Ilizwe libone ukuqonga kwezihlakalo eziningi zabantu abahamba bethwele izikhali bethatha ngodlame igolide emigodini yabanye. Izihlakalo lezi zikhuphuke ngomnyaka odluleyo lapho kufe abantu abambalwa, abanye balimala ngenxa yokwenza kwabo mashurugwi laba. Idale lephalamende likhokelwa yikomiti ebona ngezenjwayo namhlanje lenze umhlangano lathatha inyathelo lokuba kucushungulwe ukuba lolu hlupho lunginqatshelwa njani. Umgcinisihlalo wekomiti leyo uMnumzana Edmund Mkaratikwa nguye owasentanyela izindaba ngalolu phenyo.
Resolved to conduct an inquiry into the matter in order to identify and trace the foundations.
Siza kwenza uphenyo kudaba lolu ukuze sibone ukuba abantu laba baqala njani ngapi, sibone ukuba kulokho asebekwenzile sokuphambanisa njani ukutholakala kwegolide elizweni.
Omele emagwegweda eliphalamende umnumzana Anele Ndebele uthi njengekomiti bafuna ukuba udaba lolu lulungisizwe ngokuphangisa.
Njengekomiti yephalamende emele ezokwenjwa kwemigodi elizweni, sihlangene ku meeting yesiphangephange sikhangele udubo osolubhekane lelizwe, udubo lwama gold panning gangs lawa abulala abanye bebathathela lokho ababe bekwembile. La ama gold gangs besizwa kuthiwa ngamashurukwi. Ikomiti ikhathazekile kakhulu ngalokho.
Kodwa incithi ezigubanayo zombusazwe zithi uwenza ukuphenya kufuze kusize lutho ngoba kusazakala ukuba omashurugi laba abathintwa ngabomthetho ukugoqela amapholisa. Enye yalezincwethi ngumnumzana Kobetsa Itakawira.
I-Commission of Inquiry kwathesi ayiqakathekanga ngoba lokhu kuzadlalisa ama-resources awelizwe njengokathi sihlezi sihawulela lathi kulezinto eziningi eziqakathekileyo kumele sisebenzise khona imali. Kodwa xa ngikhangele isekhithi esilayo neZimbabwe masosha sike sawubona echaya abantu abangela amacala, sike sawabona amapolisa lawo esemgwaqweni, i-capacity balayo bekuthi bayimisa amashuriku lawa asehluphile.
Ngenxa yendlala eselizweni, abantu abasendaweni ezitholakala igolide sebephila ngokwemba, kodwa ukubulalana osekusenzakala emgodini le yikho sokudanisa abaningi. Abanye bathi omashurugwi laba abahamba bebulala abanye bathunywa ngabezombusazwe, kodwa lokho akulabufakazi. Kodwa abaningi bazibuza ukuthi kungani bengabotshwa. Amapholisa wona athi asebophe abaningi bekhuthaza uZulu ukuthi amangalele bonke abephula umthetho. UZulu lethemba lokuba uphenyo lolu luzazama ukuqeda lolu dubo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi ilizwe lakhe lizafakela ele Iran ezinye njalo izijeziso zenotho kulandela ukudutshulwa kwamabhomba abehlose ukutshabalalisa amabutho eMelika akwele Iraq izolo. Ele Iran liphosele amabhomba ohlobo lweballistic missile ahamba umango omude adiliza izakhiwo, kodwa kulamuntu ofileyo. Lokhu bekuyikuphindisela ukubulawa komholi webutho lakwele Iran obulewe izindizamtshina ezingelabatshayeli eza kwele Melika ngolwesihlanu lweviki edlule. Kodwa uTrump yena owayethe nxa ele Iran lingavele lizame ukuphindisela ele Melika lizathatha amanyathelo alukhuni, uthe ulesifiso sokuba ele Iran lisebenzelane lamanye amazwe. Ake sizweni amazwi akhe.
As long as I'm president of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. Good morning. I'm pleased to inform you, the American people.
Ngilokujabula ukulazisa ukuthi akula sizalane seMelika esibuleweyo ekuhlaselweni kwayizolo. Kulutshwana kakhulu okwawonakalayo, lebutho lethu liphephile. Ibutho lethu elikhaliphileyo likhona njalo lizimisele ukwenza laloba yini ukulivikela lina zizalane zeMelika lomhlaba jikelele. Ele Iran likhanya selidedela emuva, okuyinto enhle kuZulu womhlaba wonke jikelele.
For the world, no American or Iraqi lives were lost because of the precautions taken.
Ilawu ngamazwi kaMongameli Donald Trump. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube, yena othi amazwe omabili kawasoze aqale impi yomhlaba.
Siyakuzwa khona lokho, siyakubona njalo ukuthi iMelika yenze lokho okade kungacacanga ukuthi kungenziwa, ukuthi kulale omunye wabaphathi bamasotsha e-Iran ophezulu. Kube sekuthi i-Iran iyasiphendula layo ngendlela ekade ingalindelwanga. ukuthi sihlasele iAmerica yona ngokwayo ngokuthumela amabhomu esiya lapho kule okulenza mishina zeAmerica khona ukubonisa ukuthi amazwe omabili azinikele ukuthi angalwa impi engasibangela uhlupho olukhulu ngoba nqabe ngalwa kuyakhwela ifuel kukhwela izinto eziningi emhlabeni kwenze kube nzima ngaphandle kokufa kwabantu kuyakwenza impilo yabantu ibe nzima nje emhlabeni.
Kodwa wena uyibona iqhamuka na impi yomhlaba wonke iWorld War ngalokhu osekwenzakele?
Hayi kakho oyifunayo iWorld War, wonke umuntu uyayesaba. Into la nxa kunga o-America le-Iran zingalwa nje impi encane yokuphoselana ngamamisayili lapha lalaphana. I-World War iyabe isidinga kube khona bo-America labo-Russia labo-China. Hayi kakho ofuna ukufika laphana ngoba phela kakho zahlala. Hayi singeke sibe la i-World War 3 kusale umuntu ngokuba amazwe alezikhali ezesabeka kakhulu. Ngakho-ke kuyabe kukhandwe ukuthi nxa bengaqhubeka besilwa babeza kulwa. Kodwa kuyabe kuyakonakala izinto eziningi emisi ngoba i-Iran izathi zahlasela abangane be-America kuleyo ndawo okuyakwenza ukuthi kuchitheke into eziningi. Kodwa ngibona sengathi bafuna ukuyinqanda impi bobabili kabayifunile khona ngoba kakho ozazuza kuyo leyo mpi.
Kodwa ingaqhamuka impi ubona ungani angangenela yini amanye amazwe afana le-Russia le-China?
Angiboni ukuthi kuleli zwe lingangenela kuleyo ndawo kula makhulu. Kungaba lokukhuza kuphela ukuthi hayi lokhu akungenziwa, lokhu akungenziwa. Okwakhathesi impawu kazivezi ukuthi kukhona ongangenela, ungananzelela. La mazwe amakhulu, ikakhulu iRussia neMelika, ziyathanda ukuzikana. Nga iRussia iseSyria, iMelika ime kwenye indawo. Nga iMelika iseIraq, iRussia ime kwenye indawo. Ngokuba yona lawa mazwe ayikhiye emhlabeni. Ngathintana kaba u-general we-Iran kumbe i-Air Force Base ye-America e-Iraq.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo. Uzolo seveze ukukhathazeka ngesaziso senhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende e-Apex Council ethi izisebenzi kazisoze zenelise ukuya emsebenzini ngenxa yokungeneli kweholo lazo. Kubika intatheli izindaba yethu uMavis Gama.
Lokho kuvezwe ngunobhala we-Apex Council umnumzana Gibson Mushangu emhlanganweni lentathela izindaba eHarare.
The level at which our incapacitation is raised to is come to a very tense one. We are no longer even
ngasenelisi khona ukuya emsebenzini. Isimo sesifike kusibanga esisibi kakhulu. Kunje izikole zivulwa ngolwesibili kodwa amalunga ethu akasoze enelise ukuphendula evela kuzigaba ezihlukeneyo lapho kade bekhona.
Abenhlanganiso emela ababalisi abafundisayo emaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union in Zimbabwe, ARTUZ, bathi lanxa bekuzwile okuchiwo ngabe-APEX, kabavumelani lakho. Osechiya isikhundla sokuba ngumphathi sikhwama, umnumzana Ngqobizitha Nyathi, ulandisa ngomcabango wabo lowo.
I-APEX kayithembakali, ikhanyela ama-double standards, kayimeli zisebenzi njengokukhuluma kwethu. Thina siyabe sithi imali kayikho lezikolo lazo zizabe zivaliwe. Khangelani ukuthi imali esikhuluma ngayo imali eyaholwa ngo-December kuthiwa nge-festive season izasebenza ukuthi abantu besebenzise. Ibe yiyo futhi imali eyasebenza ukuthi abantwana bezikolo ibhadale ama-school fees.
Unyathi uthi kabamthembi uhulumende ngakho-ke kumele asetshenziselwe ezinye indlela ezizokwenza abalalele hatshi ukumelela ukukhulumisana ngomlomo kuphela kungaphumi lutho.
Into eyayenza ukuthi izikolo zivulwe yikuba imali isiphiwe izisebenzi iyimali ekhanyayo, iyimali esebenzayo. Nxa kungela mali ephiwe abantu kusho ukuthi le msebenzini wangikhona asiyi, sizabe lokho sihlezi silindele imali ukuthi ibuye.
Ukukhalaza kwezisebenzi zikahulumende kuza ngesikhathi izikolo sezizavulwa kuyonale iviki ezayo. Abazali bathi bakhathazekile ngale inkulumo yezisebenzi zikahulumende. Ingcwethi kwezokuhlalisana kuhle ukwaZulu umnumzana Rejoice Ngwenya upha umbono wakhe phezu kombiko wabomanyano we-Apex Council Law.
Izisebenzi zikahulumende zilenkinga ngoba yizo eziphethe uhulumende bahlala bethenjiswa yi-Apex Council izithembiso ezingapheliyo becilwa nguhulumende. Bafanele bazwisise ukuthi uhulumende esilayo kase uhulumende osuthisa izithembiso. Bona nxa besithi bafuna ukubhadalwa ngama-US dollars, imali eqondane ehambelana nama-US dollars, kabaqinise ngendlela yakhona ngoba sokukaningi bethembisa amalunga abo besithi bona bakhuluma lohulumende, uhulumende ebaqila.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, uMnumzana Jafet Moyo, uthi udubo lweholo elingeneliyo kasilo lwezisebenzi zikahulumende kuphela, kodwa ngolubhekane lezisebenzi zonke elizweni.
Sike sabona betshenisela kumnyaka odlulileyo, sike sabona besiyahambisa ama-petition kuma-ofisi ka-Ministry of Finance, bethuselwa sibili, bethuselwa kwabuhlungu.
Njenge-ZCTU, uMoyo uthi bafisa ukuba ngabe uhulumende uyalulungisisa lolu daba luphele kokuphela. Umhlangano obizwe nguhulumende ngolwesihlanu uza ngesikhathi abenhlanganiso ezimbalwa ezimela ababalisi sebeveze ukuba amalunga abo engasoze anelisa ukuya emsebenzini lapho izikolo zivulwa ngeviki ezayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owake waba ngomunye wabancintisa ukumela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli weMelika, uMnumzana Julian Castro, ubonakale eBrooklyn, eNew York izolo elo-Senator Elizabeth Warren esithi usesekela yena ngemva kokuphuma kuluncintiswano. Ngesikhathi ibandla elibusayo kwele South Africa ele ANC lithakazelela iminyaka edlula ikhulu labunjwayo ledlula engamachumi amabili ilizwe lithole uzibuse, abeZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi kunengi kakhulu okufezwe yileli bandla okwehlule ibandla lezanu PF eminyakeni engamachumi amane kazibuse eZimbabwe. Kubika uBenedictine Hlapho.
AbeZimbabwe asebehlala kwele South Africa balijayele ihlombe ibandla elibusayo ANC besithi lisebenze ngendlela encomekayo kakhulu maliqathaniswa lelezanu PF. Mibili kuphela imizi phakathi kwelichumi engelamagetsi. Munye kuphela umuntu phakathi kwabalichumi ongatholi amanzi ahlanzekileyo. Abantu abedlula izigidi ezilichumi lane, 14 million, bahlala ezindlini ngaphandle kwembadalo ezakhiwe nguhulumende emadolobheni. Kwezemfundo lakho, munye phakathi kwabadala abalichumi ongakwazi ukubhala lokubala, kanti kwezempilakahle abedlula izigidi ezine abaphila legciwane lengculaza baphakathi kohlelo lukahulumende lokwelatshwa. Lobanje kusasekunengi okusafanele kulungiswe. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi sebephezu kwakho.
The economy, yes, is in a bad shape. There's less demand in the economy.
Siyazi ukuthi ezomnotho kazimanga kahle, kodwa asilalanga siphezu kokulungisa konke lokho.
All I can say is that we are not sleeping on the job. We know what the problems are, we know what the challenges are, and we are addressing them.
Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Godfrey Vigi uthi kunengi labeZimbabwe iSouth Africa izwe loluju lochako.
Sikhuluma nje kulezikolo zikahulumende, abantwana baphiwa amabhuku mahala, bafunde mahala, bathola ukudla mahala ezikolweni. Sikhuluma nje eSouth Africa zikhona izindlu ezakhiwa mahala, zitholakale mahala nguhulumende. Sikhuluma eSouth Africa umntwana ozelweyo ezalwa ngabazali abahluphekayo uthola imali ayihola mahala yokuthi akwazi phela ukuthi akhule abe ngumuntu.
UMnumzana Mlungisi yabalala yena uthi uthathekiswa indlela okuhlonitshwa ngayo amalungelo oluntu.
I-ANC ayizange yaxotsha abelungu. Wahlonipha amalungelo abantu. Kwaba lentando yeningi eSouth Africa. EZimbabwe azange sakubona lo since 1980. Sibona abantu behlukunyezwa bechawa bepake emajele. Benziwa zonke lezi abanye bebulawa. abayimbenyamalala kuzobela namhlanje
lobanjele South Africa lalo lilomnotho osuntenga ntenga iningi labeZimbabwe bayasebenza kanti imisebenzi le yiyo ephilisa imuli zabo esekhaya. Umnumzana Viki uthi kuyethusa ukuthi uhulumende we-ANC wenze konke lokhu ngemva kweminyaka ephansi kwamachumi amathathu ebusa, kanti weZANU-PF useze eleminyaka engamachumi amane uZulu esidla imbuya ngoluthi.
Yondla abantu bayo ize yondle abantu baseZimbabwe. I-South Africa izihambela yodwa ngeke izifaniswe neZimbabwe. IZimbabwe liguso elingelamnikazi uhulumende ophila ngokubulala lokucindezela abantu bakhe. Ngakho ke ngeke ngiyifanise neSouth Africa.
Ibandla le-ANC selihlele umkhosi omkhulu ngomgqibelo esabelweni seNorthern Cape lapho uZulu azathi kwaqa khona kuthakazelelwa iminyaka le edlula ikhulu lizelwe 108 years. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Amabandla amakhulu ezombusazwe athi eleZANU-PF lele MDC ayavumelana ukuthi kumele akhulumisane ukuze kuvuselelwe umnotho welizwe. Kodwa amabandla la kawavumelani ekuthini inkulumo lezi kumele ziqhutshwe njani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomgcini sihlalo we-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, unkosazana Tabitha Khumalo, lo mnumzana Malaki Nkomo owebandla leZANU-PF belabalaleli beStudio 7. Bebexoxa lo Gibbs Dube, njalo uMakhumalo nguye osungula lingxoxo.
Awusoze uthi wena siyegumisana umloda. Uye dingo wakho umuntu umlamlankuzi wena Nkomo engingamaziyo mina ipolati yenu le. Kanti wena Nkomo wakubona ngapha ukuthi wena upasa grade 7 mina ngipasa form 4 sesiya ku graduation wena uye graduate la labo form 4 inkokheli ezikupolati zawina amavoti amangaki balabameli bepharlamenti abangaki epharlamenti. So singaze sacha inja sifike umphini ake siyekele ukukambelana amanga. Sitshela uZulu lomhlaba wonke amanga ngoba amanga lakhe angithi sesingaphi namhlanje. Bali sithi lina abantu abasephalamende okuthiwa yibo abakuhulumende yibo abangazwananiyo yibo abantu okumele bakhulumisane nendoda.
Nxa kungathiwa aqalisanini kutsha lina ZANU-PF le-MDC kambe kuyini ongayilenza ukuthi ligcine likhulumisana sibili kungelabo Polati laba.
Into engani leyi yindaba enzima babathube ekuthinini khona yenzani lokhu nalokhu. Angithi ukuthi singene ku-election after every five years siyabe sidinga ukuthi ngubani ozakha isicathula egumeni. Manxa sokunjalo ukuthi ngemva kwama-elections esibuya futhi esiba nezinye izinkulumo ukuthi lo ngindlule ngesofanele ukuthi ngisaye naphansi esitapuleni kwathintini. Angithi phela naphanxa ngiwina mina i-election ngingena ukuthi nami ngikhokhele for the next 5 years. Bona ngabalungise umana azivalisayo yizo phela izinto okufanele ngabe bazifungisa bekukho enjani ezifunwa yiyona leyo inhlanhla yePoland ukuthi bazikhulume kukhona ngane benabanye batho uMakhumalo ukuthi wena wena Mtambaro kumbe wena uzibanibani lawe wena alinabantu thina yithe silabantu abantu besizwa sikhuluma sisetafuleni wena liyana kodwa nxa sizade sibe yithi thina esijaja ukuthi ubani loba nabafune ngababuye kuhlale phansi kulungiswe zobalethe imibono yabo
Thabisani Ncube pho kumele kwenziweni kwenzethi kulungiswe konke okuhluphayo eZimbabwe.
Ama-political party lawa asazi ukuthi kumbe balwela for iy'khwama zabo kumbe balwela ini ngoba abantu ekhaya bahluphe iqinisekisi.
Siyabonga labo bekungabalaleli beStudio 7 nalo Makhumalo we-MDC lo mnumzana Malaki Nkomo weZANU-PF bekhuluma lo Gibbs Dube. Lingayikatshana liyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Ale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.